kwenzeke ukuthi sibe silayo leyo isele layo ukuthi kufanele ukuthi laba abasekhaya abayiwo abanjengobhodloza labanye abasebenzisa into yokuthi kube nenkosi kufanele ukuthi bayehlangana lenkosi ngale bayibona into ezenziwa ngale e-KZN yikho besiye laphayana.
Kahle kahle ubungwani umkhosi wonalo?
Umkhosi lo yikukhumbula ichaka kodwa base beyibinga bethi i-Heritage Day kodwa lalilanga lenkosi ichaka leli manje bamkhumbula ngale ukuthi lenziwe imisebenzi yonke yesintu kuleya ndawo. Kade sikwaduguza duze le-Richards Bay duze lolwandle lapho leyo ndawo ise-KZN ibizwa kuthiwa kwaduguza lapho kwakule nkosi yakithi khona echaka.
Manje lina njengequla labavela eZimbabwe balamukele njani?
Hayi basamukele kahle kakhulu. Mhlawumbe ke ngibuyele emuva kancane. Isizathu sokuthi induna engigumete yini yila eGoli ngagcotshwa inkosi yonale kade siye kiyo uZwelithini engiwephetheyo isize samaZulu sonke inkosi yalapha eSouth Africa yeyagcoba mina manje. Laba bakithi njengobana lo usiko lwakithi sifuna ukuluvuselela lento zakithi sifuna ukuvuselela. Bengihambe labo ukuthi bayebuka lezo zinto ezile babone lokwenziwayo bangaphuma endleleni ngento abayenza ekhaya njengamanje esifisa ukuthi bayazi imithetho lezinto zokuhamba ngoba amasiko kithi ngapha e-South Africa ayekhona. Kodwa-ke la ngaphandle kwalokho okugoqela konke khona lokhu yikuthi thina vele ndabuko yethu esidabuka la kodwa ngokuzala sizalelwa khona lekomthwakazi kodwa singabalapha kahle kahle. So lama kungenzeka kanjani inkosi yethu yiyonale lama kungenzeka ekhaya kulunge inkosi yiyo yonale eyakithi. Pho-ke laba bakithi ukuya kwabo laphana bengibahambisela ukuthi bayehlangana lenkosi bayibone babone lezinto ezenziwayo kuzakuthi ngokuhamba kwesikhathi into zonke seziqhubekela phambili sokuhlangana lamakhosi lami ngingaphakathi kwakhona kuyimi engenza yonke leyo nto babone ukuthi into zenziwa njani ukuze siqhubekele phambili ngempilo yethu. Sifuna ukuthi umuntu lomunye abuyele ebuntwini bakhe abe ngumuntu azazi ukuthi ungubani.